Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngomgqibelo mhla ka 6 izivandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto ebuhlungu lesizukuthi abanye abayisebenzisele edizelwe ngumgodi sihlala sihlukisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu kuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela imoto. So kuyadengisa ukuthi ukuvikeleka ngomgodwana kwenzakele kusegcineni ukuthi kukhona okungenziwanga.
Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo.
Normally they are affected, and they die well, they're actually in good condition, and people really, they don't want to lose that meat, and they tend to keep the meat, and they don't report to the veterinary services authorities.
Abantu bacetshiswa ukubana bengadli inkomo eziyabe inyama yenkomo eyabe izifele yodwa, ngoba sokulomkhuhlane ohlasela inkomo owe-anthrax obikwazi usabalala okwethusayo eziqintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Izakhamizi zesiqintini senkayi esabelweni seMathebeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo njengoba sokulusuku lwesithathu behlelwe yingozi le. Lo msebenzi ubikwa uphanjaniswe ukuthi abahlengi abazame ukwehla emgodini izolo baphange baphuma ngoba labo sebebona bengabhekana lenkinga. Umqondisi wenhlanganiso yobona ngezamalungelo emsebenzini wokulondolozwa kwemvelo eye-Center for Natural Resources Governance, umnumzana Farai Magu, owethekelele lumgodi namhlanje, utshele iStudio 7 ukubana akaboni abehlelwe yile ingozi behlengwa masinyana ngoba abahlengi bengelayo imitshina kanye lokonke okuqhuba lomsebenzi wabo ngendlela. Umaguthi nani labantu abangabe behlelwe ingozi abaphansi emgodini lingabe lisedlula abalishumi lanye elikhulunywayo, njengoba izisebenzi zalomgodi zingabe zihlangene labanye abembango kungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngutyeketsha. Umgodi owe-Red Wing ubikwa uphansi kwenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe, umnikazi wayo kulilunga leZANU-PF elimela imavukutha fara edalele ephalamende, umnumzana Scott Sakuphanya. Asenelisanga ukuzwa imibono kaSakuphanya ngalolu daba, kodwa abenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe bakhiphe umbiko othi izisebenzi zabo zohlangothi lwabahlengi yibo abaphethe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abalokhu bephansi emgodini. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso eyezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU esigabeni eseWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyinto ebuhlungu lesizukuthi abanye bethu abayisebenzisele edilibelwe ngumgodi sihlala sihlukisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu kuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela imoto. So when you would be there on for the other way, they expect to get a wood, who called on me and Zwanga, or when Gavan Bab Melabangina in the way, in Gordon. So for no winter solution, who will then attend.
His fees are saying no, Lee Nanjing is seven Z, Babas Bindi, Umele Gwenzarali.
It's with the Maguins that I can take on our Sunday Lindy. Would you want to have a good one? I don't know. We didn't see the car take me with it, Umcheto. We are going to have a mind. I'm going to go to the mine.
Emolini zalabo abehlelwe ludubo lokudilikelwa kumgodi lithini kibo
ngakuthi ukuthi sikhala nemuli zalabo abathile okwalesikhathi kodwa sithi ukuthi sina esiphele siphila fine sale sililive nawo laba abahambileyo sinandela ukuthi singavumi kube nelinye efingo ezafana yenza
sokuzinsuku ezintathu abantu bedilikelwe kulomgodi lokhu kuvezani ngesimo somsebenzi wezemigodi eZimbabwe.
Okukhona ukuthi ikhona bengukuthi ukuthi indaba ze health and safety. Kufanele ukuthi umuntu angene emgodini kube yethu ukuthi umgodi abantu abasoze bathilwe ngoku. Kodwa phezu kwalokho futhi kube lendlela ezifakiweyo eceleni ukuthi kungenzakala kube lemgodi ukuthi umgodi udilike. Kuyavala imasinya labo bantu abadile lowo mgodi. Kube lendlela kule basebenzi ezana ukuthi bakhiche. Kodwa ungananzela lapho sikunabeka ukuthi asilazo indlela zokunceda labo bantu ezingathina yi-proper equipment ye-mining to rescue abantu asebe phakathi koshuku. So ke naw silandela i-international umhlaba wonke imayini enjalo vele engelazo indlela zokuthi ngabantu bedilikile bahlenge avele akufayelanga isebenzi kodwa njengoba eZimbabwe ama-employers ethu abakhathiethu basuka bagidingisa imali kakhulu abalandaba le mpilo zabantu ekuthiwani abantu abangenukela bayekhupha igolide kumbe nabantu bakanabangeni sithela imali impilo abasazikhanyele kodwa siyahlala sithe ezisebenzini ukuthi izisebenzi lathi silomlando ukuthi singavumi ukungena emgodini eziyeyingozi empilweni zethu u-employer le labour act iyasivumela ukuthi lapho kule ngozi khona ezingafa ingozi yakho lapho ungasebenzela khona sisebenzi ungavumi ukusebenza so-ke singakuthi ngamaplani ukuthi ku-mining sector We are not prepared to rescue abantu in terms of imbozi. Yikho namhla sakuyeka ngisho kuphosa ezimbili nelamuntu oncediswayo. Kusithi ukuthi lo muntu obengancediswa athola ngale ngxa ephila usezehlile ngabantu ngenxa yokuthi asathola umoya wokuphefumula kanti ngabe uphangisiwe. Asikwazi ngxa yabantu bengasala bephila emgodini kuyinto elusizi kakhulu naleyo eyenzakaleyo.
Lo ke bekungumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi ezctu esigabeni ese-Western Region umnumzana Ambrose Sibindi.
The Voice of America, VOA.
Umkhuhlane ohlasele inkomo owe-anthrax ubikwa ususabalala okwethusayo eziqintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Uhulumende uthi usephume lamacebo okumelana lalo mkhuhlane kodwa ingcwethi kwezokulima lokufuya zisithi lokho akusilo qiniso elipheleleyo ngoba kunje engakatholi imithi lamajekiseni ukumelana lalo mkhuhlane ayenela ilizwe lonke. Uthabo Kancube usethulela lolu daba.
Ngaphandle kwenkomo umkhuhlane we-anthrax ulo ubikwa usuhlasele abantu abangamakhulu aphezu kwamahlanu 518 lokhu uqhamuke nyakenye ngolwezi kodwa kula othe wabulawa yiwo. Uhlangothi lokwelatshwa lokunakekelwa kwezifuyo le-Department of Veterinary Services oluphansi kogatsha lwezokulima lubika ukuba seluthole imibiko ethi sekufe inkomo ezidlula amathathu 36 kusukela ngenyanga edluleyo. Osaphethe isikhundla somqondiso lwaloluhlangothi Dr. Pius Makhaya uthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 518 ababanjwe yilo mkhuhlane elizweni lonke, kodwa akula mibiko yokuthi kulomuntu osebulewe yiwo. Ngakho ke uxwayisa abantu ukuthi bengadli inyama yenkomo ezifele yodwa, ngoba kungazakala ukuthi ingabe ibulewe yi-anthrax loba hatshi.
People are advised not to eat meat which you don't know the source where the source is, especially those animals which are actually nice 2 years, when they have 2 years old, normally they're affected and they die while they're actually in good condition, and people really they don't want to lose that meat and they tend to keep the meat and they don't report to the veterinary services authorities. People are advised not to eat animals who have zafadzega at Faukujiwa, especially these days because of anthrax in this country.
Uqhubeke uMakhaya ethi kunje leZimbabwe selithola amajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine evele kweleBotswana engaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amane lengxenye 460,000, lanxa ilizwe lidinga isigidi lengxenye 1.6 million kusiya kuzigidi ezimbili 2 million ayiwo angenela ilizwe lonke.
So from the 426,000 doses which we received from Botswana, we are already vaccinating. In Gobe South, we've already vaccinated more than 57,000 cattle to make sure that anthrax in that disease is under control, and we're going to continue vaccinating in all those hotspots. But to effectively control anthrax, Zimbabwe as a country, we need 1.6 to 2 million doses of anthrax. And the doses I've mentioned, they constitute only 21% of our needs.
Udubo lokuhlasela kwe-anthrax kuye ngalesi sikhathi sezulu eZimbabwe uMakhaya uthi luvelele kweleZambia.
But as I talk now, there is an outbreak of anthrax in Zambia, which originated from hippos in the Kariba and the Zambezi Basin. And you know, these hippos, they are not Zambian hippos. We share wildlife in Zambia. So it's actually our problem, both Zimbabwe and Zambia.
Lokhu kugcizelele ngabohlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-World Health Organization olwethule imibiko yokuthi sokuqhamuke umkhuhlane we-anthrax emazweni amahlanu awezwekazi le-Afrika abalisa iMalawi, Uganda, Kenya, Zambia kanye leZimbabwe. EleZambia yilo elibikwa lihlaselwe kakhulu ukwedlula wonke lawa mazwe. Umkhuhlane we-anthrax obikwa ulakho ukuthelelana lula ebantwini ngemva kokudla inyama yenkomo eyayibulewe yilo mkhuhlane. Izitshengiselo zalo mkhuhlane ezifuyweni zigoqela ukuqaleka kwenkomo zisifa ngobuningi, lokukhukhumala masinya kwenkomo lapho isifile, lokuguquka kombala wegazi lisiya kwelithanga. Ebantwini lomkhuhlane uziveza ngezilonda eziba khona emzimbeni wonke, kodwa ezelaphekayo ngomuthi wama-antibiotic. Uphenyo oluthe lwenziwa eZimbabwe liveza ukuthi kulenkomo ezingaba ingxenye yesigidi 500,000 ezabulawa ngumkhuhlane owe-anthrax eminyakeni emithathu edluleyo, ezibiza amadola emelika afika izigidi ezilikhulu lengxenye i-$150 million. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingudabo kaNcube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi zesiqintini senkayi esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Ingcweti ezibona ngezomkhathi zithi lokhu kubangelwa yisimo sokuguquka komkhathi okuletha isigudumezi ese-El Nino okuzadala indlala enkulu okweminyaka emibili ilandelana. UNokuthaba Dlamini owe-Studio 7 usethulela lolu daba esedethe.
Inhlolisiso eyenziwe ngumsakazo we-Studio 7 iveze ukuba abantu abaseziqintini eziningi zemangweni wenkayi kabakaqali ukulima okuya ngaphi, njalo izifula lamachibi athenjwe ngabantu kanye lenyamazana ekunatheni alokhe omile. Unkosikazi Agnes Sibanda, usobhuku webhuku lakomadlewudlewu, uthi kunje imizi eminingi ikati selilala eziko, nanku umkhathi lawo ungathembisi isivuno.
Siyathenga amabele avela kachana iGMB yakusela mavili, siyahawula asikwazi ukuthi siyakuthini phezu kwento zonke, sibona lezulu nanti ha umomo susala asilazulu kuvele imihlola kithi asikazi siqala ukulima ngo-December sasibe sesilimile ngabo-November kodwa lonyaka izulu lakhona ngelenkezo elithiwa ngabadala.
Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngezempila kahle kaZulu esiqintini seMantshololozane unkosikazi Paulina Sibanda othi ngesimo sendlala le imikhuhlane efana lokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni isazobhaha lasemaphandleni.
Ikakhulu sikhangela abantwana abancane ama under 5 kuba lobunzima kakhulu labo abadala ngoba imizimba vele ayisaphilanga izikhathi eziningi sesihlezi siphephi abantu abaningi banatha amaphilisi badinga ukuthi bathole ukudla okweneleyo abakutholi ngendlela abaningi vele sebeqasa ukuthi umuntu adle kanye ngelanga enzile engxatshone enathembe amahewumbo okunye okudala ukuthi imikhuhlane izakhwela sibili abantu abaningi kutsho ukuthi bazahlala bengabaphathekileyo.
Umongikazi emangweni weMenda unkosikazi Rachel Mholi uthi emangweni lo izakhamizi zincedwa ngabohlangothi lweMelika olubona ngokwelulwa kwengalo ekutholiseni usizo lokudla okwakha umzimba phansi kwenhlanganiso yemalima logo.
Bazamile abantu bakamlimi ukuthi bahlanyele kodwa kwangenela izibungu zadla. Ngalokho akulalutho akulantuthuko yezokudla okuqondileyo okungakha imizimba kusukela ebantwaneni ikakhulu yikho esikukhangeleleyo sibe sesibuya ngemasimini izulu lakwalikho okuphumayo kuyaphuma kodwa kulezibungu lakho futhi ezidobhayo.
Usobhuku Sibanda uthi lezifuyo lazo zisebunzimeni bokucuba lokufa ikakhulu inkomo ngoba lamadamu ezinatha kuwo engasagcini manzi okuya ngaphi.
Inkomo bakithi ziyaswela amanzi, ziyaswela ukudla, zizasicubela kanti libhanga lethu elisiphilisayo. Bhanga lomuntu omnyama inkomo. Angikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi. Kunzima. Uhulumende besinxusa sibili ukuthi asiphathise.
I-Studio 7 inanzelele njalo ukuba izifula eziningi ezithela kutshangane zomile kuze kuyebamba elubhane. Umphathintambo wezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube uxwayise ngenyanga edluleyo ukuba isimo somnotho weleZimbabwe siza kuwa ngesizathu sokuguquka komumo womkhathi. Eveza njalo ukuba isivuno samabele siza kwehla siye kumathane aphezu kwesigidi 1.1 million tons esingasoze senele indingeko zikaZulu wonke elizweni. Ngalokhu izakhamizi zenkayi zithi zicela inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisondele njalo lohulumende aphose ilihlo kulabo abadinga usizo ikakhulu imuli zabaswelayo lasebekhulile abangasela amandla okuzilimela amakhehla lezalukazi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wothani sizwe ukubana uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Linga lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Akuneni Maphosa osanda kethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimtha.
Esinga ukukhuthaza kuhulumende ukuthi i-updated curriculum inyo curriculum ekhona iyatsho ukuthi umntwana ikakhulu okuzinga eliphansi ECDA ECDB ukhangelelwe ukuthi afundiswe ngolimi lukamama i-mother tongue. Kwesi kukhangeleleyo and sabe sikhangeleleyo ukuthi i-deployment zikunanzelele khonokho zikuhloniphe njalo ukuthi abantwana ababalisi bahanjiswe sisasale abafundisa izinga eliphansi lika-ECDA ECDB grade 1 nabo grade 2 kuhanjise ababalisi abangayenelisa ukuthi bakhulume indima ezikhulunywa kuwona nalawo ma-community ukuze bafundise kuhle abantwana. So ngile themba lokuthi uhulumende uyakwazi ngoba i-curriculum le yavunyelana ikhuphiselwe loku-update i-curriculum le likhutshwa nguhulumende uyawazi ama-needs nxa kungabe kulabantu abadiploya abantu ngendlela engaqondile kutho ukuthi bayake bekwazi ukuthi bayalimaza lawo ma-communities angatholanga ababalisi abaqondile.
Zona udaba lolu olokuthi abazofundisa lulezombusazwe yini phakathi ngoba sesizwa abanye bekhala ukuthi kungani kwenziwa ngabomo?
Ngingaze ngakutho ukuthi lilozombusazwe without proper research athi engxenye kungabe kuyi-mixture of several sectors kwesinye isikhathi kuyukuthi engxenye asilabo abantu abayeneleyo especially kwangapha kwematikweni amathibelemeni asebekhona emakolitshini but esikuye sikutshoyo ukuthi uhulumende ngawo uyakhangela ababalisi bona laba abangakaqhathi ikakhulu abanezindima esizitshoyo lapho abadingakala khona khangele kuze indimi lezi ezinye sibeaziza kuthiwa ngama-minority languages ukuthi ngaba atholakala nxa bekhona abagraduwethayo abangakatholi imisebenzi behanjiswe kulezo ndawo badiploye khona ngane umuntu kahanjiswe endaweni azi khona ukuthi zenelisa ukuthi afike akhulume ulimi lonalolo olukhunyaya khona ayenelise ukufisa abantwana ukuze abantwana bathole i-value from the teacher. Ngibona ngale ngxenye nxa singahlala phansi sibe le indaba eqondileyo probably a proper ASD education i-board ethile i-education yenza i-board ikuhlolisise khona okuyikukhangela ukuthi kungabe ama-sectors bani ayenze size siye esigabeni sokuthi abatholakali ababalisi abakhuluma indibi ezikhona lapho esigabeni abadiploye khona kungapho se kusinike a clearer picture. Okwakathesi ngingazake ngigijibe ngi-conclude ngithi kungaba kuyi-politics nokungaba kuyini kuyadingakala ukuthi siye lokuhlolisisa lokudingisisa siphume lokubambekayo ama-fact angasinika sithibele indaba angasinika sithi chart the way forward ukuze siyenqabele lolo dubo silenqabele leyo problem ingaze yabakhona nxa sesiya phambili.
Yona imbangela yokuthi abantwana bezigaba zemandebeleni bengayenzi kuhle nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kungaba kubangelwa yini?
Njengoba ngisitsho ukuthi ngakalayo ukuthi sibe lokuhlolisisa okukhulu sikudingisise sikubonisele sonke siyilizwe sibone ukuthi okungabe kusenza ukuthi abantwana bengaphumeleli kwezinye zezifundo lezi kuyini ngoba angithandi ukuthi sispeculate. Ama-political leaders balakho labo bayakwazi ngethemba balakho ukuthi bakuhlolisise kuhle njengoba beyiwo abakhethwe yizigaba nxa bengabe be-interacta lama-electorate endaweni zabo lapho abakhethwe khona balakho ukuthi bakuthole ukuthi kungani singenabo abantu abayelungileyo besilabo so umbono wami uthi khona ngibona ngani kungcono ukuthi sikudingisise kuhle kuhle njengelizwe njenge-regions ama-regions a-affectile a-affected sisebenza ndawonye laba bonke abane-interest in education ne-interest in development yelizwe leli lohlangothi langapha emandebeleni ukuze siphumele solution eqondineyo engelakuspeculata engelama-blame games but i-solution ezasipha ukuthi udiko lolu liqede labo abantwana bathole okufaneleyo ngendlela eqondile.
Lo-ke bekungumnumzana Akuneni Maphosa osandakhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimta ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilalo.
Eli olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 owe Voice of America sisakaza sise Washington DC.
The Voice of America.
Uhlelo abaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo wezokholo owe gospel uSabelo Mabhena. Yena ke wazibiza ngokuthi uMabhena kuphela kwezomculo. UMabhena udabuka eLowakwelo kodwa ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlalata lakhe elitsha.
Oh, sanibona nisizwe sakithi ezokucula ngiziqale ngisesemncane kakhulu ngisesikolo bengicula lasechurch kuma-groups njechurch ukuya-record estudio ngiqala ngo-2009 lenye igroup yesabatheni olothiwa isingumelo. After lapho ukuphuma kwami esabatheni kulapho engahlangana khona lo Wilson Dlamini. Wilson obecula lo dokotela lapho esaqala khona ukwenza i-album 2017 album ethi Jehova Uyaphendula. Kwathi ngo-2020 senza futhi i-album yesibili ngilo Wilson. Kwase kuthi ngo-2021 kulapho engenza khona yami i-album sengingedwa ethi Zinyembezi. 2022 ngenza elandelayo ethi Uyangazi. 2023 ngenza elandelayo futhi ethi Konke Kulesikhathi Sakho.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala eSouth Africa kunumber ezithi 0731893191 0731893191 iseSouth Africa. Njalo umculo wami uyatholakala kakhulu kuma-digital platforms onke. Ku-YouTube ungangena uthi Esmabena Konke Kulesikhathi Sakho uyayithola, Esmabena Uyangazi uyayithola, Esmabena Izinyembezi uyayithola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Bangiphakamise lama-sponsors lama-promoters siyawadinga, sengani uNkulunkulu angangenela konke kube kuhle. Mbathembise okuhle kakhulu uNkulunkulu ababusise.
Ngilethemba likukholisile umculo kaEsmabena, umculo ozothileyo, umculo wezokholo. Kodwa ke singekehlukani wathi sikhangele ezihamba phambi ebezihamba phambili njengoba isikhathi sethu singasavumi. Umsebenzi wokuhlenga abadilekelwe umgodi wenjiwa igolide oweRed Wing eManicaland ngolesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe. Njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo. Siwugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo Praxedes Jeremiah. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.